kumele sihlukanise izinto ezimbili lapha kulungele abafundi ukuthi baphandiswa kwele esikolweni. Osokuswelakala kathi sivuthe leZimbabwe libe lamacebo aqatha azakwenza ukuthi abafundi nxa bebuyela babe abafundi abazivikelekileyo. Ngokuthi sibone ukuthi bakhuthazwe ukuba baje bafunda bahlatshwe phela ama-vaccine ukuze bavikeleke. Kathi-ke ezikolweni kube lababalisi abazakwenza ukuthi bacindezele imigoqo le abayifakayo evikela i-COVID-19. Kodwa nxa ababalisi bengekho, abafundi balakho ukuthi bangaze bakulandela ngomgoqo izinqumo lezi ezifakwe nguhulumende. Ngizindlela embona ukuthi uhulumende uzabe ezamile ukuthi alandelele inkanuko zabafundi. Nakho lazi kuqakathekile. Kathi-ke ekunanzeleleni inkanuko zabafundi kumele ananzelele futhi inkanuko zababalisi. Nanku phela indlela ababalisi abasebenza ngayo ivele yona ihle ihlabe lendima abafundi abazafunda ngayo. Akumelanga sikwehlukanise kakhulu lokho. Umbuzo wakho-ke lapho uthi wona kungakufanele yini kumbe kuyinto ebalulekileyo. Ngithi mina kubalulekile ukuthi isikole zivulwe abantwana bafunde. Njalo kuqakathekile futhi ukuthi ababalisi benehliswe ukuthi babuyele emsebenzini. Ngobuningi babo kungabi khona ukukhonona. So kuswelakala-ke ukuhleleka okuhle okuqakathekisa ezemfundo umqhashi wethu esebenza kanye labezemfundo. Yikho ukukhiliza okukhona okuphoxa ezemfundo kathesi.
Manje ikusasa-ke kuyathembisa ukuthi ababalisi lomqhashi wabo bazaze bevumelane konke kubuyele kuhle kwezemfundo.
Engikubonayo kathesi ungathi kakukho ukuhubahubo linye. Engikubonayo kathesi ikuthi umqhashi uthi ngizami nceba uze ubhense, umbalisi layo uthi uzanceba ngibhense kodwa ngime ndawonye. So usitsho ukuthi lapha sokusiba le nkani engake iyancedisa ukuthi ezemfundo ziye phambili. So kumele sicebisane-ke kathesi ukuthi kathi siyaqhala lezemfundo ngokungaxoxisani kweZimbabwe ngenxa yani. Kuyini osokuswelakala? Ngibona ngani kuswelakala ubukhokheli obulobuciko obungenza ukuthi siye phambili. Ngoba akuncedi okwamanje ukuthi ezemfundo sizithayile phansi. Kathi thina siphethe umhaso wokuthi ngo-2030 sifisa ukuthi ilizwe lethu lithuthuke. Lizathuthulwa ngabantu abangafundanga na? Lizathuthulwa njani ngabantu abangafundanga ubucithi obuhle emsebenzini yabo ezandleni zabo kathi-ke kuchithisa ukukhalipha wabo ezifundweni. So it's a challenge okumele uhulumende ayiphathe ngokomqondo. Yiyo engishiya iyingqondo. Kathi-ke laba balisi abaqhubeke bekuqumbaqumba uhulumende bamuphe amacebo okuthi axazulule lomdaba. Yikho sizakwenza thina njengenhlanganiso ye-Public Health Association sinletha izinkokheli zethu kundaba ezinjengayenani. Sikhangele ukuthi kumele kube khona ingxoxo enkulumo ezizakuza ukuthi sixazulule lomdaba.